Sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambukela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 18 kwenkwezi 2017 ngo Chris Gande.
Lo ntungameli Nkomo.
Endabeni zethu lamhlanje.
Ya inhlale impumelelo yakho na ivenhlale njalo ngoba nxa ubuza umuntu ukuthi ungavotela ubani umgabe ngokuthi angira uza ukuthi umgabe.
Inhlanganiso ye-Afrobarometer ithi abantu abayisilinganiso esedlula amashumi ayisithupha ekhulwini i-64% bayamethemba umongameli Robert Mugabe.
Sikhuqwe yinto yokuthi sibonile ukuthi nxa usilwa ulokhu ku-polypathy uwedwa akusebenzi. Singono sibambane izandla. Sithi lo nxa esitsha omunye abekhoneza ukuthi agule umbili. Ngoba sibonile ukuthi singabe silokhu esitsha, sizabe silokhu sisilwa sithi makhona yethu yona lawo kodwa kuze kusikhutshele.
Abesifazane beZimbabwe basungula umanyano owe Women Electoral Convergence 2018 bephawula umkhankaso we Her Vote Wins 2018.
Odokotela benhlanganiso ye Operation of Hope eyakwele Melika kuliviki basesibhedlela sempilo Central kobulawayo kuhlelo lokuhlinza abantu abazalwa belendebe ezidabukileyo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Abantu abayisilinganiso esedlula amachumi ayisithupha ekhulwini 64% babikwa bemthemba umongameli Robert Mugabe, kutsho inhlanganiso ye-Afrobarometer. Lokhu kuphume kucwaningo olwenziwe yile inhlanganiso oluza kwethulwa okusemthethweni ngolwesithathu. Impumela yalolu cwaningo itshengisa ukuba ingxenye yabantu elizweni, 50%, ithi iyathemba umsebenzi wogatsha lwezokhetho iZimbabwe Electoral Commission. Inhlanganiso ye-Afrobarometer itshengisa ukuba kulabantu abayisilinganiso sokungamachumi amathathu lanye ekhulwini, i-34% abathi kabathembi amabandla aphikisayo. Sixoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Dumisani Nkomo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ngasikhangela lokhu yothola ukuthi izalo ye-PF yona ilama-members ahlala e-consistent. Okutshengisela ukuthi lo bantu zisiba nzima njengoba sibona khadeshi ukuthi vele i-economy ayisasebenzi abantu abasalathemba. Ama-members avela ahlala eyisekela kodwa iningi labantu elingafisi ukuthi lisekele iZANU-PF esikhathini esiningi liyalahla ithemba labo abaphikisana nani beZANU-PF. So khonalokhu kwabatshengisela ukuthi iZANU-PF isimore popular, kutshengisela ukuthi nje abantu belahle ithemba ukuthi basekele iZANU-PF leZANU-PF. Abaningi kodwa asomambers aconsistent asekela inhlanganiso yombali yodwa.
Uxolo ngocingo lolu obungacacanga kahle ngumnumzana Dumisani Nkomo, ingcwethi ecubungula izombusazwe bekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Siphinde saxoxa lomnumzana Rejoice Ngwenya, enye njalo ingcwethi ecubungula izombusazwe, othi yena kunzima kwamukela impumela yocwaningo lolu ngoba uZulu uyesaba ukukhuluma okuliqiniso ngalolu daba.
Ya inhlale impumela yakho na ivenhlale njalo ngoba nxa ubuza umuntu ukuthi ungavotela ubani umgabe ngokuthi angira uza ukuthi umgabe awusozobuza umbuzo oqondane le-politics. Abantu abaningi vele bayabe bephendula umbuzo ngendlela yawena, indlela bona abafuna ukuthi wena ngenxa ukuzwe impendulo yakhona. Kodwa aba-researcher bafanele babe leli percentage singathina lena i-accuracy ukuthi kwenzela ukuthi babe leqiniso olufunwayo yikho. Kodwa impumela khona vele.
Kodwa impumela abayenzayo phambilini kokhetho luka-2013 abantu bayiphikisa bathi hayi ngamanga kwaphuma kuyiyo uqobo. Ungathini wena lo?
ukuphuma kwendawo lempendulo zabantu vele kuchiyene lokho ungazifaka imathi nofaka izinto zokuhamba bayacila auditor amakhara olabonga lebhaka kodwa nje akusezokuhambelana nje lokuthi abantu baphendula abantu vele bayaphendula bona besithi umgabe uyamthanda kodwa asizisebenzisi ama-results eZimbabwe impumelo yakhona njengeqiniso elibheka ipheki yabo barometer.
Alo-ke ngumnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi ecubungulayo ezombusazwe bekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare.
Bekuphithizela emabhanga elizweni lonke jikelele namuhla abantu bedinga imali yokubhadalela abantwana esikolo ekuvulweni kwazo kusasa. Kodwa abaningi babikwa bengayitholanga imali ngoba iyasilela emabhanga. Abazali abakhulumele Studio 7 bebekala ngokuthi vele gabalayo imali ngitsho lasemabhanga okutsho ukuthi abantwababo balako ukuxotshwa esikolo. Omunye wabazali laba ngunkosikazi Benedict Ndlovu ohlala emafeha.
Inkinga ikuthi esikolo sakithi bavuma ukubhadala amadola amaranda abavumi.
Kungani besenza njalo?
Angazi bathi amadola lamapula aphansi kakhulu njalo labantwana besikolo vele abafundi kahle lamatitsha short esikolo.
Bangakabakho abaya esikolo abantwana?
Uyi-1.
Ngufombani kumbe ngugrade 1?
Ngugrade 5.
Babhadala mali
$15.
Uyatsho ukuthi kabafundi kuhle abantwana ababalisi bayasilela kuyini kahle kahle okuhluphayo?
Ukuhluphayo ekhaya nganona yimali ababalisi bathi lawo imali yakhona yabincane abayiphiwayo.
Kusiphi isikolo lesi?
Emafeha Primary.
So kusasa zivulwa-ke njengoba usithi kawulayo imali uzakwenza njani?
Uzahamba kuphela ngizayidinga lapho engizayitholela khona khona lapho engizabhadala.
Ngaso zaxotshe?
Bengamxotshe uzabe hamba kuphela. Bayaxotsha vele abayitela.
Ubungelazifuyo ongazithengisa mhlawumbe uyithole imali yomntwana?
Hayi, izifuyo nginazo.
Awusoze uthengise?
Ngizazama ikuthi lawo ukuthi bezothenga abantu babekhalakhala la besithi imali yakhona yiko.
Omakhelwane bathini laba abanye abala abantwana abaya esikolo?
Abakhala la nyewakhona kantana bayaxotsho bathi imali yakhona ihlupha njengokuthi beyalo abantu abaningale bathola amadola amarandi lamapula.
Kungani bengathi nxa uletha amarandi uletha amarandi abe lingana le-US dollar kumbe uletha ipula elilingana le-US dollar lonela?
Bayala vele abalivumi.
Unkosikazi Benedict Ndlovu isakhamuzi semafeha.
Abesifazane beZimbabwe basungule umanyano we-Women Electoral Convergence 2018 ngempela viki lapho abaphawule umkhankaso we-Her Vote Wins 2018. Lo mkhankaso usungulwe ngenjongo yokukhulumisana, ukufundisana, lokukhuthazana ukuphatheka kukhetho bencintisa langokuvota ukuze baphatheke ngokugcweleyo kukhetho lomnyaka ozayo. Okuningi asikuzweni kuMavis Gama eseHarare.
Bekungabizozwayo emkhosini lo kuculwa kugiywa abesifazana bekhuthaza ukuba ukhetho oluzayo luka-2018 luqhutshwe ngokuthula ukususa umbuso kamongameli Robert Mugabe lebandla lakhe le-ZANU PF hathi udlakela. Obebona ngezokumanyanisa abesifazane unkosikazi Priscilla Misiya Irambu Imshonga we-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Welshman Ncube uchasisa kabanzi ngokubafuqe ukusungula lumkhankaso.
Sifuqwe yinto yokuthi sibonile ukuthi nxa usilwa ulokhu kupolisa uphathi uwedwa awusebenzi kungcono sibambane izandla sithi lo nxa esitsha omunye abe khona ezama ukuthi agule umlilo ngoba sibonile ukuthi singabe silokhu esitsha sizabe silokhu sisilwa sikumakhona yethu wona lawo kodwa kusuze ukuthi kuthutshele.
Ekhuthaza ukusebenzelana kwabesifazane elizweni lonke hathi ukuqakathekisa ezamabandla lezombusazwe
khonokho ukuthi bahlezi bonke namuhla bathi nxa omunye sithi uhlabela utshangileyo omunye uhlabela ujuro omunye uhlabela ukhuphe omunye uhlabela umango omunye uhlabela ubithi yikho ukuqalisa kwangikhona khonokho ukuthi sitshengise abantu ukuthi thina asikhethani ngokuthi ungaphi udaba yikuthi nxa ungumfana ungayenzani ukuthi sidose umfana khonokho esikwenzileyo yikho sibavumele ukuthi babuye begqoke ama-t-shirts abo.
Umgcini sihlalo webandla le-People's Democratic Party PDP uNkosikazi Lucia Mathibenga laye upha umbono wakhe ngalumanyano.
Sinanzelele ukuthi nxa singayekela ukwenza njalo ukuthi sibambane senze into nye sizwisisane bazabe lokhu beyihlinza beyidla inyama silokhu esikhangele.
So, ethi mhlawumbe zingafezeka izifiso zabesifazane zokungena ezikhundleni zaphezulu.
Singayekela ukuqalisa ukuzama ukuthi abomama basebenze ndawonye akusoze kwenzakali. Zamele siqalise somewhere and siqala ngemihlangano enje so.
Umsekeli womkhokheli we-MDCT uNkosazana Thokozani Khuphe nguye oze emele ibandla lakhe.
Isikhathi esiningi kuthiwa lapho kulabomama abaningi i-corruption iba phansi. So yikho sifuna ukuthi indawo eziningi kube labo mama abanenkonzo yokuthi i-corruption le eyiyo sidilize umkhono weZimbabwe iphele ngokuthi njengabomama nxa kulodube ekhaya abantwana kabakhali besithi baba baba abantwana bakhala besithi mama mama yikho-ke ngithi kumama weZimbabwe sukuma usapoti omunye umama.
Abaphatheke kumikhankaso yokulwela amalungelo abesifazane abanjengonkosazana Thoko Mache baze ukuzasekela lumkhosi.
Asikwejwayelanga lokhu ukuthi sibuye singobomama abamaphathi ahlukeneyo sihlale sibili sithi kungasukuma umujuru sithi yebo mama kungasukuma ukhuphe sithi yebo mama akasikwejayelanga.
Bezikhona leziphathamandla ezimele abesifazane asesebatsha ngaphansi komkhankaso we-hashtag SheVote 2018 esinye sakhona kungunkosazana Sibonokuhle Buhlungu.
2018 isikhathi senu sokuba liqondisise zonke izinto ezingamanga kuhle kuleli lizwe. Lingavumi ukusala ezindlini, lingavumi ukuthunya, lingavumi ukuya emsebenzini nxa ungavotanga. Ukuvota lilungelo lakho.
Abaqoqe ukuphawulwa komanyano we-Work 18 bathi benze lokhu ngemva kokunanzelela ukuba abesifazane yibo abalenani elikhulu elizweni lababhalisa amagama ukuthola ilungelo lokuvota kukhangelwa ukhetho luka-2013. Babe isilinganiso esedlula kancane amachumi amahlanu lambili ekhulwini 52.48% kusitsho ukuba yibo abangaletha inguquko kumpumela yalo. Ngimele iSudo 7 ngiseHarare ngingumezisi Gama.
Live Talk namhla sixoxa ngophenyo olusanda kwenziwa oluveza ukuthi abantu abaningi bayamethemba uMongameli Mugabe ukwedlula amabandla aphikisayo.
Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo.
Le Studio 7 isakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Asingakangeni esigabeni esilandelayo othi ke sikhangele esivela kwamanye amazwe.
Kufe abantu abayisithupha ekudubukeni kwebhomba ebelithiywe emoteni ebimiswe phambi kwendawo yokudlela esigodlweni seSomalia iMogadishu lamhlanje. Phakathi kwabantu laba kufe isiphathamandla sebutho lakwele Somalia uGeneral Abdi Bashe Aden.
Inkokheli yamazwe womanyano we-European Union yamukele ngenjabulo ukunqoba kukamnumzana Emmanuel Macron kukhetho lokudinga umongameli wakwele France. Akade encintisana laye uMarine Le Pen ubekhankasa ngokuthi ufuna ukuthi ele France liphume kumanyano we-European Union.
Odokotela benhlanganiso yakwelemelika i-eye operation of hope basisibhedlela sempilo central kobulawayo lapho abakhangelele ukuhlinza khona abantu abangamachumi amathathu lasithupha abalindebe ezidabukileyo. Kubika unompumelelo moyo.
Umqondisi we-Operation of Hope, uDokotela Jennifer Moore, ubike ukuba kulequla labodokotela labongi abavela eMelika lakwamanye amazwe aze labo ukuzoqhuba lomsebenzi abawuqala eZimbabwe ngomnyaka ka-2006 eHarare bazoqala lakobulawayo ngoba benanzelela ukuba abantu bahamba umango omude ukuyohlinzwa eHarare. UMatron Sibusisi weFaith Ndlovu, isikhulumi sesibhedlela sempilo Central Hospital, uthi ngomgqibelo bahlole abantu abedlula amachumi ayisikhombisa, kodwa phakathi wabo abangamachumi amathathu lasikhombisa yibo abazahlinzwa ngoba abe Operation of Hope bazaba kobulawayo okwensuku ezinhlanu kuphela.
Abazelwe belendebe engahlangananga lemlonyeni phezulu lapho esithi palate okuyabe bezelwe kungazange kuhlangane yibo abazoba operator bebancedisa ukuthi bavale kuvaleke ukwenzela ukuthi banelise ukubana bakhulume kuhle badle kuhle bengahitshwa. Sikhangelele ukuthi u-operator ama-patients afika 36.
Unkosikazi Anastasia Gumbo osuka eLupane eDandanda uthe umzukulu wakhe uNatasha Moyo wazalwa enalesi simo.
So i-problem kade layo waqala walungiswa phezulu, wayedabukile phezulu la, wazalwa enjalo. So kwasala phakathi la, namhla kade bezovala phakathi la, ukuthi abantu laba baloncedo olungumangalisileyo. So nangiselela eLupane eDandanda komthenjwa village, isikolo yisefula.
Kuthi unkosikazi Silethubuhle Mkandla osuka elokitshini lenketha kobulawayo yena uthi indodana yakhe uAndiswa Nyoni uhlinzwe umlomo nyakenye namhlanje uhlanganisiwe ngaphakathi komlomo.
Uqala wayeoperethwe i-cleft lip, khathesi bamlokuze bamoperethe i-cleft palate. Uhlelo lolu luhle kuthi abangenamali ngoba luyasinceda kakhulu athe simhlanu sehlanganisiwe.
Uhulumende weZimbabwe bebambisana lenkampani yeShapes kunye lenhlanganiso yeRotary Club bancedisile kulolu hlelo lokuhlinza indebe lesilakalaka. Inhlanganiso yeOperation of Hope isike yahlinza abantu emazweni abalisa iZambia, iMalawi lamanye aseAsia, njalo inhlanganiso le ilabodokotela abahlinza indebe lezilakalaka kuphela abazinikelayo kungelambadalo. Bayazihlawulela indleko zokwenza umsebenzi besuka emazweni abo okungabiza imali edlula isigidi samadola eMelika kuhlanyene lemithi. UDokotela Mo uchaze ukuba phakathi kwabantwana abangamakhulu ayisifica munemubili lamachumi amahlanu abazala eZimbabwe ngelanga, oyedwa uzalwa elendebe kumbe isilakalaka esidabukileyo. Ethi umntwana ozalwa elalesi simo ukhula ebhekane lobunzima obugoqela ukudla nzima, ukudla kuphuma ngamakhala okugcina kubangela eminye imikhuhlane lokuhitshwa. UDokotela Mo uthi abapheleli ekuhlinzeni kuphela, kodwa bayafundisa odokotela labongi beZimbabwe ngalesi simo uhlelo olwasungulwa nguyise uDokotela Joseph Clawson owaqala lihlanganiso. Okwamanje ubhoda lamazwe womhlaba efundisa odokotela labongi ukuthi indebe lesilakalaka esidabukileyo sihlinzwa njani. Ngimele umsakazo weStudio 7 kobulawayo eMpilo Central Hospital, nginguNompumelelo Moyo.
Izigodlo zabameli bamazwe atshiyeneyo awezwekazi le-Afrika abaseMelika zithole ithuba lokutshengisa uZulu waseWashington DC amasiko azo ngempela viki edluleyo kuhlelo olwenziwa minyaka yonke phansi kwesihloko esithi Passport DC. Isigodlo someli weZimbabwe asiphathekanga kuhlelo lolu lonyaka kodwa unkosikazi Tsitsi Mathongwe umqondisi wenhlanganiso ye Uthando Theatre Productions ubambisane lenhlanganiso ye Passport DC ukubukisa amasiko aweZimbabwe kulolu hlelo. UMike Hobe weStudio 7 uxoxe lomnumzana Abundance Mthori omunye wamalunga eqembu lomculo elivela eZimbabwe elemukomba elizethokozisa uZulu kumlo umkhosi.
Yeah, lati ngoba sakuthakazelela isikhathi lesi ngoba lati sisuka futhi eVictoria Falls lapho lati silawo futhi amanye ama-languages ethu kuhlanganisele isiNdebele, iNambia, iTonga, Lobale. So yiwo lati futhi eminye yezinkulumo esilazo esizama ukuthi abantu bebezisise futhi kanye le manzi yakhona. So yikho esikulethileyo lapha ethi.
Awungitshele kubaluleke okungakanani kuwe ukuthi abantu abadabukela kwamanye amazwe bafike kuhlelo olunje ngalo ukuthi bafunde amasiko ethu.
Kuqakathekile ngoba yikuyazisa thina esilakho lathi okutholakala khona eZimbabwe and kuyisigaba esiqakathekileyo kakhulu ukuthi siyazise umhlaba wonke nalezi zonke iindawo esikhona nalapho esivela khona umumi wakho nje kuminjani abantu bakithi thina silo budlelwano obunjani. So yili qakathekile kakhulu ukuba le isikhathi esinjengasona leso.
Ngizwile ukuthi nina benihlabela kuhlelo okuthinayo eNew Orleans bekunjani khona but i-jazz festival bekunjani khona
festival besikhona khona ngale eNew Orleans. Iyindawo enhle kakhulu ngoba lati sikwazi ukuba lesikhathi sokuthi sikwazi ukuhlangana labanye abaculi bakhona phana eNew Orleans abayibo abakhulu kwampana abayaziwayo sakhona ukuhlangana sakhona ukwenza ama-collabs sachaya sonke akube kuyesikhathi esihle kakhulu and wonke ama-fans ethu bakuthakazelela kakhulu bakholisile leyo festival.
You've had a chance inhlanhla lokuthi u-travel esingathi umhlaba wonke jikelele ulathi isiluleko nathi ukunikeza omunye osakhulayo abontanga labo abalesifiso sokuthi bafike la kwele Melika bayohlabela batshengisa umhlaba wonke jikelele ukuthi amasiko ethu anjani.
Yeah, khonoko kuqakathekile kakhulu ngoba lathi singathi kwabasakhulayo kwabafuna ukuyenza ezomanzi lezi njengathi kuqakathekile ukuthi lathi siyale sinjani isiko lethu sale silibambile sale siphamisa iflag yethu le lamasiko ethu atsheni azimako ngathi uvela ngapi emashoneni esiNdebeleni konke even esitongeni esilobaleni lakithi konke.
Lo ke bekungumnumzana Abundance Mthori ongomunye wabaculi beqembu leMukomba elibelithokozisa uZulu emkhosini wePassport DC khonapha eMelika.
Inhlanganiso ehlose ukuguqula impilo yabesifazana eZimbabwe abasendaweni ezithiyeneyo zomhlaba ezim imbokodo yethulwe ngokusemthethweni eJohannesburg ngempela viki kubika uBenedict Nhlapo.
Ngokuntoko zenkulu kubomama beZimbabwe abebehlangene eHillbrow eJohannesburg ngempela viki emkhosini wekephulanga okusemthethweni inhlanganiso yembokodo. Umgcinihlalo walenhlanganiso unkosazana Victress Matutu utshela bebebuthene kulo mkhosi ukuthi inhloso enkulu ngeyokuthi njengabomama bekhande amacebo aza kwenza benelise ukusebenzisa loba yiwaphi amathuba abatholayo empilweni. Uthi inhlanganiso ifuna ukuxhasana labesifazane beZimbabwe kukho konke kukoqela kwezempilakahle, ezomendo, ezemfundo, ezamasiko, ezamabhizimusi, ezemisebenzi, ezemisebenzi yezandla, kanye lezamathalenta kulabo abalamathalenta abafuna ukuphila ngawo. Le nkulumo ethokozise iningi labesifazane abebekulo umcimbi. Nobhala wona ukoko kwenhlelo zalihlanganiswa unkosazana Britain Dlovu utshela iStudio 7 ukuthi kulabesifazane abaningi abasemazweni asebekhombise isifiso sokusungula ingatsha zembokodo emazweni abakuwo. Uthi kulomcimbi omama bahle bathola ithuba lokukhangisa ngakho konke abakwenzayo.
Bathengisa into eziningi ezihlukeneyo, abanye ngabamatapaway, abanye ngama forever living, ndiyakusiza, kusiza zonke singomama nanoma ngubani. Thina into esihlosileyo yikusizana singomama. Besinesifiso sokuthi singathola mhlawumbe ama-sponsor noma yini, sibe nama-projects ngaphakathi. Sina bomama abaningi abangasebenziyo, abaningi bayazibulala ngenxa yokungasebenzi. So sifisa nje ukuthi sibaqoqe, sibe ndawonye, bakwazi ukusiza kahle.
Uniki esincube nabaculi bevangeli ocula umculo womdabu uhle wathola ithuba lokuzidingela abalandeli kulo mcimbi.
Abe kakhulu lana emcimbini wezimbokodo ngoba into abayenzayo mama inhle kakhulu. Ngibone futhi nakho kuyathinta abanye abantu ezinsizweni ngoba ngibona abanye bekhala, okutshengisa ukuthi izoba lusizo olukhulu kakhulu. Already seyiqale vele balosizo.
Abesilisa labo bebebaningi bezokuxhasa ukusungulwa kwale nhlanganiso. Umnumzana Arnold Mayibonge Nkala wenhlanganiso yamasiko ebutho lenqama laye ubekulo umcimbi.
Kuyinto enhle kakhulu ukuthi bahlangana nomama. Into engichaza kakhulu ukuthi bonke umama esibabonileyo ngomama asebekhulile, okuchaza ukuthi ke uma bengaheha laba abancane bangene bazothula vele inhlangano evuthiweyo ezobafundisa ubumama. Siyazi ukuthi umama yena mayithuthuka umndeni wonke uyathuthuka.
Inhlanganiso yezim imbokodo ithi okwamanje isizaqala ukuhlala phansi izwisise inhlupho lendingeko zabomama asebengamalunga ale nhlanganiso, bese ke iqala umkhankaso wokubadingela uxhaso abaludingayo ukuze bafinyelele amaphupho abo. Nale Studio 7 Johannesburg, South Africa, New Benedictine Chapel.
Kwezemidlalo namhlanje intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usethulela uwenzakale ngempela viki edluleyo emdlalweni wenguqu esigabeni saphezulu eseCastle Lager Premier Soccer League leminye njalo imidlalo.
Iqembu lengezi Platinum libuyele phezulu engalani yemiklomelo ngemva kokunqoba eleJapani Mayimiya 1 kanya ngomgqibelo, kwathi iqembu ebelikhokhela phambilini kwemidlalo yangempela viki eleHighlanders laba ngoshibilo bhanqa 0-0 leleChapungu. Iqembu lengezi Platinum Stars lilemklomelo elishumi lantathu okulinani eliphethwe liqembu leHighlanders elihlezi endaweni yesibili kanye leqembu leHawumine elihlezi endaweni yesithathu, kodwa elingezi likhokhelwa ngoba lihlohle kaningi. Impumela etshiya abalandeli bomdlalo wenguqu bebambe wangaphansi ngeyomdlalo obuphakathi kweBantu Rovers Leada, wona ophele iqembu leBantu linqobe nge-7-2 enkundleni eluveve ngomgqibelo. Phambilini kwalomdlalo iqembu leBantu Rovers belinqobe kanye kuphela emidlalweni eyisithupha, njalo omunye wabadlali abayenelise ukulitshayela emambuleni ngu-Obriel Chirinda. Iqembu leyata lidlale lingela abaqeqetshi balo ngemva kokuma bemiswe umsebenzi ngumnikazi waleli qembu Walter Makaya owebandla le-Prophetic Healing and Deliverance Ministries ngemva kokudliwa kwaleli qembu ngele Dynamos emdlalweni olandelwe yilo wangempela viki edlileyo. Kusenjalo inhlanganiso yeZimbabwe Football Association isiveze ukudana phezu kwesenzo leseqembu leyata esukuyadlala leqembu leBantu Rovers lingela abaqeqetshi. Njalo umbiko okhitshwe inhlanganiso le ebona ngokuphutshwa komdlalo wenguqu kweleZimbabwe ithi kuzathathwa amanyathelo okujezisa leli qembu ngoba liluzaze isigaba se-PSL ngokwenza kwalolokhu. Abaqeqeshi beqembu leyada bakhokhelwa nguJairus Tapera, yena osekelwa ngu-Eliot Matsika, kuthi oqeqesha unozinti nguThemba Sibanda, njalo bonke laba kababuyanga koBulawayo. Imanager yeqembu uMnyarazi Sinani nguye obehlezi ebhentshini, kwathi uChalimane weqembu Everson Jatambutsa nguye okhulumele intatheli ekupheleni komdlalo, kodwa lakho sezisenza okokumlandelela emotini yakhe. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Siyabonga Joseph Njanji. Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke olivalelisayo nguChris Gande.
Lo ntungameli Nkomo lingayikashana luyalandela uhlelo lweStudio 7 Live Talk. Azive wope makamu wakho.
Si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.